Kwa hizika disenda baku VOA Ndebele.
Levu kanjani mtokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhlaka 18 kuNtulikazi 2018 ngutungamili Nkomo. Sisakaza ku wireless la ku Facebook ekhasini lethu le VOA Ndebele. Endabeni zethu lamhlanje,
iZANU-PF from kudala vele imithetho yawo ayikwazi ukulandela imithetho yelizwe.
Amabandla aphikisayo amukela ngenjabulo isinqumo sesibili somthethwandaba esivimba ibandla leZANU-PF ukubamba abafundi lababalisi ngamandla ukuthi baye emhlanganweni yalo.
Madiba guided this nation through negotiation, painstakingly. Reconciliation, its first fair and free elections, as we all witness the grace and the generosity.
Oye ngumongameli weMelika uMnumzana Barack Obama sekhuthaze abezombusazwe lozulu jikelele ukuthi baphile ngomzekeliso kamoyi uMnumzana Nelson Mandela. Siqhubeka njalo sixoxa labancintisa kukhetho osolusalelwe zinsuku ezilitshumi lambili kuphela. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abamabandla aphikisayo kanye lozulu weZimbabwe jikelele bathi bamukela ngenjabulo isinqumo senkantolo yeHigh Court esixwayisa ibandla leZANU-PF ukuthi kumele litshiyane lokubamba abafundi lababalisi ngamandla ukuthi baphatheke emihlanganweni yalo yokukhankasela ukhetho. Idaleleli liqale lethula isinqumo lesi kumaviki amabili edlule. Kodwa ibandla leZANU-PF kalizange lisihloniphe isinqumo lesi ngoba liqhubekele libamba abafundi lababalisi ngamandla ukuthi baye emhlanganweni kamongameli Emmerson Mnangagwa. Lokhu kubangele ukuthi inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ibuyele njalo emthethwandaba ukuyawubonisa ukuthi iZANU-PF iqhubeka isephula umthetho. IHigh Court ibuye yethula isinqumo sesibili kuthange icizelela njalo ukuthi iZANU-PF kumele itshiyane lalumkhuba. Umahloli uJoseph Mafusire ulaye njalo ibandla leli ukuthi lingaze lasebenzisa impahla yesikolo efana lamabhasi kanye lokunye. Wengeze wathi ukubamba abantwana besikolo lababalisi ngamandla ukuthi baye emhlanganweni yeZANU-PF yikwephula amalungelo abo. Sixoxile umgcinisihlalo weMDCT ekhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khube eMelika uMnumzana Dan Moyo ngalolu daba.
Inkinga ekhona kakhulu uMnumzana ukuthi iZANU-PF from kudala vele imithetho yawo ayikwazi ukulandela imithetho yelizwe. Sesibone esikhathini esiningi ukuthi into eziningi ezisemthethweni bona bakhetha ukuthi bangazilandeli ngoba besazi ukubana ayikho into ezwenzakala kubo. Siyakubona kulolu daba okhuluma ngalo lwabantwana abafoselwa ukuphuma emaklasini siya-attenda amarali eZANU-PF. Inkantolo yakhuluma yathi akuvumelekile lokhu akumelanga kwenziwe. Kodwa nanku sebephindile ngoba bayazi ukubana inkantolo noma ingathi bengakwenzi, bengakwenza ayikho into ezoyenzakala kibo. So lana nje into ekhona ukuthi inkantolo kumele iqine ukubana lento njengoba siyenzakele kanjalo sokumele kube lesinqumo sokuthi kukhona okwenziwayo nalabo abakwenzileyo khona lokho. Asisho ukuthi kumele uMnangagwa ngokwakhe kube nguyena obizo phambi kwenkantolo azodibana le ndaba le kodwa bona laba abantu bakhe abamsebenzelayo kuyibona abayenzileyo le abaphule lo mthetho kumele sibone bebizo phambi kwenkantolo bepholiswa ngalo lolu daba ukwenzela ukuthi kube le nhlonipho kuma-courts ethu lasemthethweni wethu ngoba iproblem esilayo njengelizwe yenza ukuthi size sibe lapho esikhona yiyo yona le ukuthi i-rule of law ivele ebantwini bezanup f ungalibo ayi-aplayi ngoba bona bazitshela ukuthi they are above the law.
Ibandla lezanup f liyasiphikisa isinqumo lesi emthethwandaba we-supreme court kambe bakhona abantu abacabanga kuhle ngokubona kwakho moyo abangabuboniyo ububi bokubamba ababalisi labantwana besikolo ngamandla ukuthi baye emhlanganweni yezombusazwe.
Siyazi ukubana sisesikhathini sama-campaign and iZANU-P F from kudala ibivele isaziwa njengebandla elifrogmatsha abantu ukuthi ba-attende ama-rally abo and ngoba if bengenzanga njalo ama-rally abo asoze abe labantu aba-attendayo and therefore ku-create i-impression yokuthi abala support. So lana sikhuluma nge-survival iZANU-P F isurvive iminyaka yonke leyi ngokungalandeli ama-electoral laws ethu and lay is a perfect example of iparty engavele ingazimiselanga ukuthi ilandele imithetho yelizwe lakithi and I think kubalulekile ukuthi sokumele kwenziwe umzekelezo i-example ngabo ukwenzela ukuthi ama-election lawa esiya kuwo abe le-credibility singabi le nkinga ebesibe layo iminyaka yonke edlulileyo yokubana ama-elections ethu awabonakali e-free and fair.
Kuke kwaba lodlakela emhlanganweni we-ZANU-P F kudubuke ibhomba eliphose labulala uMnangagwa labulala abantu ababili. Ngemva kwesehlakalo leso bona beZANU-P F lokhu bengakunanzelela ukuthi kuyingozi impela ukuthi abantwana besikolo babe semhlanganweni yabo.
I don't think ukuthi bona ba lokho yinto engabastopa. I think lokho abalandaba lakho ngoba at the end of the day bona as long as be achieve into abafuna ukuyenza ama optics ukuthi kubonakale as though bale support bazimisela ukuthi bangayenza noma yini. Asikhulumi ngebandla nje elilibandla elifana namanye amabandla azama ukuthi awine umqondo wabantu ajintshe umqondo wabantu ukuthi ivotele iZANU-P F ilama systems ayo ewafa ewenzayo ngoba I don't think even ukuthi balendawo le vote yabantu ngoba ngeqiniso makukuthi ba uwina wabo ubuya from i vote yabantu ngabe lezi zinto ezifana nalezi bazithatha serious ba make sure ukuthi baya abide ngomthetho but bona because bazitshela ukuthi ba-above umthetho baphezu komthetho nje akekho nje ongabatshela into yokwenza and ngoba futhi kumele kubonakale ukuthi balabantu ababasupportayo ukwenzela ukuthi abe-riga kungabonakali ukuthi kulobuthotho obenzakeleyo ngoba kubonakale abantu emaralini abo.
Umnumzana Dan Moyo ngumgcinisihlalo we-MDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Kube khonapha eMelika. Abisonto ye-Apostolic Faith Mission kwele Botswana sebeqoqe umbuthano ukuthandazela ukuthula eZimbabwe ngesikhathi sokhetho. Kubika uMartin Ngwenya.
Umkhokheli webandla lenkonzo yesiKristu e-Apostolic Faith Mission AFM eBotswana ekhokhela ugatsha lweZimbabwe eFellowship umfundisi Tangai Charamba uthi baqoqe umthandazo ozaba khona eHebron ngomgqibelo. UCharamba uthi abeZimbabwe kanye labanye abakhululekileyo baza ngenela lo mthandazo ngokukhulekela ukuthula eZimbabwe ngaphambi ngesikhathi kanye langemuva kokhetho.
Elanga le-Saturday siyabe sinxusa amaZimbabweans onke akhona endaweni eziseduzane le-Gaborone laphakathi kwedorobho ukuthi basihlangane e-Church ye-AFM sikhulekele ilizwe lethu. Akhayisiyo political rally, umbuthano wokuthandaza, sithandazele ilizwe lethu.
Uthi okwenze bayenza lo mthandazo ekuthele eZimbabwe selidlule esigabeni ezinzima ngesikhathi sokhetho. Kusukela ngomnyaka ka-2000 iZimbabwe ayikwazi ukuthula ngesikhathi sokhetho. Amabandla ezombusazwe ephatheka kudlakela oseluchiye abanye balahlekelwe imphefumulo, abanye belimele kukanti eminye imizi yachiswa. Ucharamba uthi umkhuleko wangomgqibelo awubhekiswanga ukusekela elinye ibandla lezombusazwe kumbe umkhokheli kodwa umkhuleko weZimbabwe jikelele.
Asitandazeli particular candidate, asitandazeli particular party, sitandazela ilizwe leZimbabwe ukuthi live lempumelelo enhle ngemva kwama-elections lawa abuyayo.
Amalunga awe-AFM ngaphansi kweZimbabwe Fellowship asekhuthazwe ukuthi ahambe ayevota mhlaka 13 Ntulikazi, noma nje uCharamba esithi kaboni inengi liphumelela ngoba lalibeke ukuthi bazavunyelwa ukuvota besemazweni abahlala kiwo. Into eyaliwa umthethwandaba.
Sikhuthazile abantu ukuthi bayiregista abahambileyo, but problem is like ukuthi abaningi abenelisanga. Sasesike sezwa ukuthi kule diaspora vote yayike yasithabisa kakhulu, but siyabona ayikho. So indlela yokuvota yiyona leyo sizathandaza.
Ngokunjalo ibandla le-AFM lilandule imbiko yokuthi umkhokheli we-MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa yena olilunga seqojiwe kuleli bandla. Bekule mbiko ebhoda kumaqembu yeWhatsApp isithi uChamisa useqojiwe ngoba ehlukane lemfundiso kanye lemthetho yebandla ngesikhathi ekhankasela ukuba ngumongameli weZimbabwe. NgingoMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngeSabron kule Botswana.
Oge waba ngomongameli weMelika uMnumzana Barack Obama izolo ukudaze abezombusazwe lozulu nje jikelele ukuthi balandele umzekeliso wempilo kamuyi uMnumzana Nelson Mandela ukuze kube lentuthuko kanye lokuthula emhlabeni. U-Obama wethule amazwi la emkhosini weNelson Mandela annual lecture ongenwe zinkulungwane zabantu eJohannesburg. Kubika uBenedict Nhlapo.
Enkulumeni yakhe uMnumzana Obama wethule ukukhathazeka ngalokhu athi yikubuya kabutsha kwemkhuba emidala eyayilwiswa ngumuyi uMandela. Uthe kulo fakazi wokuthi luyanda ubandlululo kokuqela kwele South Africa leMelika. U-Obama ukhuthaza iinkokeli zamazwe ukuthi zihambe emanyathelweni kaMandela.
Madiba guided this nation through negotiation, painstakingly. Reconciliation, its first fair and free elections, as we all witnessed the grace and the generosity with which he embraced former enemies.
UMadiba wakhokhela leli lizwe ngokukhulumisana, loba kwakunzima kwaxolelwana kwaba lokhetho olukhululekileyo. Sonke sabona umusa wakhe exolela izitha zakhe kanye lokuhlakanipha kwakhe echiya isikhundla sokuba ngumongameli.
U-Obama uthi kuyadanisa ukuthi umnotho waleminyaka uqhubeka usiba sezandleni zabalutshwana, kanti labo abanothileyo abalandaba ukuthi abayanga baphila njani. Uphinde wasola ukugxamukela kweMelika eMiddle East leminye imikhuba yamazwe abalisa iRussia lele China esithi izinto kufuze ziqatshelwe. Ubuye wethule isixwayiso esithi kulusizi ukuthi sekuvuka ezombusazwe zokwethusela abantu, ukugumula abantu emsebenzini, konke kusenzeka ngendlela elesiqube esikhulu.
I believe in Nelson Mandela's vision. I believe in a vision of equality and justice and freedom and multiracial democracy built on the premise that all people are created equal and they're endowed by our creator with certain inalienable rights.
Ngiyakholelwa kuphupho lukaMandela. Ngiyakholelwa kunkululeko elokulingana komuntu wonke kungakhathalekile umbala loba umhlobo wakhe. Enkululekweni eme ekulinganeni kwabantu njengokudalwa nguNkulunkulu.
Izizalwane zeZimbabwe zemukele ngenjabulo amazwi kaMnumzana Obama. Umeli weMDC Alliance kwele South Africa uMnumzana Austin Moyo uthi kunenge okumkhuthazileyo ngamazwi kaObama.
Benginesifiso sokuthi mhlawumbe uzole kuthi fahla ngeZimbabwe. Noma kungasenzakalanga lokho, kodwa ke ube namagama ambalwa achaze ukuthi abantu abasha sokuyisikhathi sabo manje ukuthi mabathathe izintambo zombuso babuse. Isikhathi sikabhuti omdala siphelile.
Langamazwi agcizelelwe nguNobhala webandla leZimbabwe Communist Party uMnumzana Ngqabutho Mabena.
Inkulumo lesisindo ngesizathu sokuthi ukhulumile wachasisa ukuthi ohulumende abangaphikiswayo benza kube lula ukuthi kube le corruption emazweni abawabusayo, kwinto futhi eyenza ukuthi ilizwe lingathuthuki.
Izikhulumi zonke zibonge uMnumzana Obama sithi kunenge akwenzileyo okuphe intsha e-Afrika inkuthazo enkulu ngekusasa. Mele Studio 7, Johannesburg, le South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Uhlandla labancintisa kukhetho namuhla siqala ngonkosikazi Dorothy Molly Ndlovu Bebe, OMDCT ekhokhelwa ngonkosazana Thokozani Khuphe, yena odinga ukumela isigaba senkulumane edale lephalamende. Kubika uBathabile Masuku.
Unkosikazi Dorothy Ndlovu Bebe uthi wakhula evele ephiwe ubukhokheli lasesikolo besafunda. Waba ngomunye wamantombazana achapha esiya kweLebotswana ukuyadinga uzibuse. Wasuka lapho efundela ukuba ngumongikazi njalo esenelise ukuba ngu-state registered nurse. Ngemva kukazibuse wabuya elizweni waqhubeka esebenza ikakhulu labomama. Kwathi ngemva kokubona ukuthi isisekelo sombuso sesaganjelwa kaningi, bahlangana labanye ukubumba iNational Constitutional Assembly. Ngemva kokulimala emsebenzini, waqala ukulwela amalungelo abantu, ikakhulu omama. Emva kokusebenzela inhlanganiso ezizimeleyo eziningi, wangena ezombangazwe ngokugcweleyo ngomnyaka ka-1997 ku-NCA kwaya kwaze kwabunjwa i-MDC lapho ayemele khona omama. Waze waya kuba ngumsekeli wabomama elizweni jikelele. Ekusebenzeni labo mama ubehlala ekhona njalo esekelana lonkosazana Thokozani Khuphe kwaze kwayafika ekubhubheni kukamuyi owayekhokhela i-MDCT uMnumzana Morgan Tswangirai. Ngemva kokuba lilunga ledale lephalamende phansi kohlelo lweproportional representation, uthi lo nyaka ufuna ukuncintisa edinga ukumela inkulumane khona ezaletha umahluko ikakhulu ebadaleni lakubontanga abangafuna indawo zokusebenzela lokufundela imisebenzi.
Ngiyakufisa ukuthi kube le vocational training center enkulumane ezatraina ontanga, ngilakuthi nxa sizanakalela abadala sibanakalela laba sebekhulile. Ngoba mina sengihamba amazwe amaningi, abantu abadala sebekhulile bagcini webegcinwe nguhulumende, but lapha kithi angikakuboni kusenzakala. Konke lokho bekuyisifiso zami zokuthi endlaweni yenkulumane akubonele kimi ukuthi abantu abadala bagcinwa njani.
Unkosikazi Mildred Reason Dube, omunye wabomama abasebenza lonkosikazi Ndlovu Bebe, uthi wasebenza kakhulu logonyethi njalo unanzelela ukuthi umama usebenze kalula laye njalo ngumuntu ongakhethiyo abantu.
Umama uDorothy Ndlovu Bebe ngimazi since the formation of the party. Ngesinekalaso lo salawo ngathi mbaku ingasebenza laye ngoba ungumkhokheli ofikeke, uyakwazi ukumfikela ulohlupho lwakho, ule problem yakho uyamkwazi ukumtshela. Yikho ke sihambe sangena kuma structures eparty. Ugonethu ubemkhulu, she has been senior kulami, ube yi-chairwoman kweZimbabwe yonke jikelele we-MDCT. Umama lowu usenze sezizwa siqina kupolitics nge-braveness yakhe ngoba she is so brave and into angayo ayiyo yona, kafuni bantu abaqabanayo kalamanga, uthanda ukuthi nisabantu. Nami wangi-inspire kakhulu ku-politics kokuthi nami kathesi ngu-national and I'm an inspiring candidate ku-senate ngenxa yakhe.
Omunye wabazukulu bakankosikazi Ndlovu Bebe, unkosikazi Princess Sibanda, uthi ugogo wakhe ngumuntu olothando njalo usiza wonke umuntu lasesigabeni.
Ugonyethi samnika leli bizo ngokuthi uyathanda ukubutha abantu, umama olothando. Sinje lathi siyifamily yasinakekela, ubekwazi ukuthi kumele siye esikolo sifundile, manje sesiqedile sesikhulile uyakwazi ukuthi endlini kumele sidle, kumele sigqoke, uyasenzela konke lokho. Konke esikudingayo uyasisiza. Abantu abafikayo khona lapha bemphakathi mabefuna usizo kuye, ubaphatha njengabantu bakhe, ubaphatha njengabazukulu wakhe, akalabandlulule ebantwini. Wonke umuntu nje umbamba semu nje njengomama wabantwana. Siyamthanda kakhulu sibili uGonyethi, ligonyethi elikwaziyo ukuthwala konke sibili, alitshiyi lutho.
Unkosazana Londiwe Bebe uthi unkosikazi Ndlovu Bebe ngumama osukumela phezulu njalo engakhethi muntu. Esigabeni ngumama ongasaleliyo emuva njalo ungumuntu ebantwini.
umama Dorothy Ndlovu imazi engumama wabantu ngoba engumama vele umama olosizo kakhulu emphakathini ungumama ohambela izinhlelo zomphakathi eziningi uma ngabe ekhona ukuzwile uyaphakama uyaphakamela into eziningi umama olosizo kakhulu akulamfa kumbe iactivity eyenzakala emphakathini mangabe ezwile angayihambeli usukumela yonke into ungumama nje lobuntu ungumama wabantu njengoba nje besithi umuntu ngumuntu ngabantu
unkosikazi Bebe uleminyaka engamachumi ayisithupha lambili yokuzalwa njalo ubebusiswe ngabantwana abayisichiyagalolunye asebesele beyisikhombisa khathesi usaphethe isihlalo sedale lephalamende emele omama njalo omama basenhliziyweni yakhe kukho konke akwenzayo okubonakala ezikhundleni aziphathayo waba ngabanye babomama abasekela udokotela Khuphe kukho konke akwenzayo kwaze kwayafika ekubhubheni kukamongameli webandla le-MDCT umnumzana Tswangirai ngemva kwe-Congress eyaphathwa emva kokubhubha kukaTswangirai wahlangana labanye baqhubekela phambili nge-MDCT ngimele istudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku
Siyabonga Ntombi siphinde saxoxe njalo lo mnumzana kudakwashe Zulu oyebandla le Alliance for the People's Agenda yena odinga ukumela isigaba seMatopo North etalele eParliamente
Singinazelele ukuthi thina njengabantu abatsha siphesa kakhulu njalo imisebenzi kasiyitholi njalo futhi siyancindezelwa ngabadala so ngase ngithatha ixesha lokuthi kathi nami sengifuna abantu abatsha babone ukuthi sekuyisikhathi sethu ukuthi sibakhokhelele abadala ngoba kuyibo abasifundileyo sesifundile imisebenzi aselayo yikho sengisithi no singaxhasana thina njengabantu abatsha laba abadala basixhase ngakwazi intuthuko sizayiletha esigabeni semadoko
kuleyinye indaba baba ekhona ekhanya ngani ihlupha abantu emphakathini indaba le-violence wena njengomuntu ongisakhulayo what exactly are you telling abontanga ukuthi hey bafethu
indaba ye-violence yena izima kakhulu nxa utshela abantu abatsha ngoba abantu abatsha iningi labo kathi sebejayele ukuthi badingele utshwala ngabantu bezane upf badingele lezinyama bezisiza so nxa usizama ukuthi batshengise ukuthi hayi bafowethu kasisebenzeni ngalolu hlobo bakuthetho niyahlanya wena yibo futhi abathunywayo ukuthi hamba beyedabula amaphosta omunye futhi umuntu omutsha so vele indaba le iyahlupha le ayilingiseki
njengomuntu ongisakhulayo uthembisa uZulu ini
mina njengomuntu osakhulayo abantu bemadoko into engibathembisa yona yokuthi sisebenze ndawonye sibambeni sixhasane ukuze sikwanise ukufaka amagesi sifaka amanzi ikakhulu esibhedlela semaphisa kukhathesi akula manzi isayizi yami babelethela phandle abalamathoyilethi kumele siwulungise khonoko sikhangele ezikolo i-curriculum le akula magezi abeliya bapho ngufaka amapholo kwatya kunjalo so yizihlelo kumele siyilungise lezo njalo engifuthi ngibakhuthaze khona abantu abatsha yikuthi kadivoteleni ubaba uNkosana Moyo ngoba nguye okufundele ezobungcithi ngezindaba zomnotho
umnumzana kudakwashe Zulu ngoebandla le-Alliance for the People's Agenda njalo udinga ukumela isigaba seMatopo North edalele ePhalamende Sizigqibeke ezekuseni ngezemidlalo ingcwethi kwezenguqu zihlaziya ikusasa labonompembe abayabe bebukele kubomabonakude abaqale ukusetshenziswa emidlalweni ye-2018 FIFA World Cup kubika uJoseph Njanji
Ikusasa lomdlalo wenguqu lakho ukuguquka kakhulu nxa ukusetshenziswa kwabonompembe abasebenzisa umabonakude ababe bephathisa lapho abasenkundleni kungamemetheka umhlaba wonke Laba unompembe ababizwa ngokuthi ngo-video assistant referee babe indaba isegudwini ngemva kokusebenza kwabo emidlalweni yezizwe zomhlaba eqhutshelwe elizweni laseRussia ensukwini ezedlileyo ngoba ingcitshi zomdlalo wenguquzile mbono ehlukeneyo ngabo. Umdlali waduma edlalela ilizwe leNigeria u-Austin JJ Okocha uthi okwenzakale kwimidlalo yezizwe zomhlaba kutshengise ukuba iva izahlala idala impikiswano phezu kwezinqumo eziyabe sezithethwe ngabonompembe.
VAR was introduced to help and improve the game, you know. They never promised that it would perfect, you know, but then
it happened in this tournament. Abayibiza ngesilungu ukuthi video assistant referee. Ngoba nxa isinqumo sihambelana lawe, uza kuthi ilungile. Kodwa nxa singahambelani lawe, uza kuthi ayilunganga. Yiko ke mina ngokubona kwami kumele siyekele onompembe kube yibo abasibambela umdlalo.
Umdlalo wadlalela iqembu leManchester United uDwight York, yena uthi inkinga edalwe ngabonompembe ababe bebukele kumabona kude yikuba bebethatha izinqumo ezijiyeneyo loba kwenzakala izehlakalo ezifana nayo.
It's not been consistent enough. Some of it are given, some are not. And I think that is where the frustration lies. Because
we have labo abaphiwa umlando wokuphatha lumsebenzi kumele besebenze ngendlela eqondakalayo bethathe izinqumo ezifanayo.
Owayengumdlali welizwe leNorthern Ireland uAndy Townsend uthi yena ukusetshenziswa kweva kusuke kwadala inkinga enkulu khona bekumele kuqede insolo phezu kokusebenza kwabonompembe.
VAR was brought in to clear up some of those big and bad decisions. But you know what, if we're not careful, we're going to create more of an issue. We're going to have more.
Iva ifakwe ngoba kuzanywa ukuba kungabi khona izinqumo ezithiya kulokukhonona ngendlela onompembe abayabe bephethe ngayo umdlalo. Kodwa sokulengozi eyokuba yona izadala inkulumo ezedlula lezo ebezisiba khona kudala.
Ekhuluma eselizweni laseRussia, umkhokheli wenhlanganiso yeFIFA uGianni Infantino uthe iva isihlanze umdlalo wenguqu ngoba iqeda ubuqili, kodwa bakhona abathi isotsi sabadlali iso esenza ukuba umdlalo uchaze njalo umdlali awusoze ube usachaza ngoba izinqumo zikanompembe sezizaguqulwa esetshelwe yilabo ababe bebukele kumabonakude. Ukusetshenziswa kwabonompembe ababe bebukele kumabonakude okwakhathesi kungenzakala kumncintiswano efana lezizwe zomhlaba lasemazweni aphetheya, kodwa kweleZimbabwe kuzafika kwelikhatshana njengoba labonompembe bengakayenelisi ukuxoxisana bephathisana ukuqhuba umsebenzi wabo njengalokho kwenzakala emazweni aphetheya. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Umagwaza esigqibela eze kuseni iyagijima linsizwa nge ngayebhendini yayo ngoDisemba kombimba. Umngane wami uDifa wayembizile umagwaza emzini wakhe, kwakuhanjwa ke lapho. Singakaziqibi sikhangele bezihamba phambili. Amabandla aphikisayo amukela ngenjabulo isinqumo sesibili somthethwandaba esivimba iZANU-PF ukubamba abafundi lababalisi ngamandla ukuthi baye emhlanganweni yalo. Kwanele Mthwakazi livalelisayo nguNtungamile Nkoma. Likhumbule zikhona izakusihlwa ngo 7:30 lichone kuhle.